Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe lelithuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi eZCT yusisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda kade betshengisela.
Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstrations, bese zibizelwa ke amapholisa.
Ilunga ledalela ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa webandla le-CCC owatshaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla lezanu PFA insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhu egqize iplaster.
Satshaywa sibaningi, mina ngiyisithunywa sabantu, ummeli wabantu omele akhulumele abantu ePhalamende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi zilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abavela kwele South Africa abalama-permit azabe esephele umsebenzi ngonhlangula womnyaka ozayo.
Igameni yeZimbabwe vela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba iyehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezobe bexoshwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezisebenzi eZCTU sisole ukubotshwa kwabembi begolide abangamakhulu phose amabili 183 abasebenza emgodini weVubajikwe mine eGwanda. Abanye babantu laba babikwa bengabantu makhaza ababotshwe mahlayana ndawonye lezisebenzi lezi besetheswa icala lokudala udlame kulandela ukutshengisela kwamakhosikazi ezisebenzi lezi ngolwesibili esola linkampani ngokungabhadali abanye bawo. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amagqwetha ayo yiwo amele ababotshiweyo mahlayana abangelani lokutshengisela kumbe udlakela olwenzakeleyo. Abantu laba bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba kamanje eGwanda lamuhla. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi kasikhangeleli ke ukuthi ukungazwanani ngemva kokungabhadalani kakuhle kufanele bese kungenela ke amapholisa abantu bebotshwe. Sibona kule ndlela ezithize ezingenziwa ukuze udaba lokungazwanani luqede. Asivumelani lakho ukuthi nxa izisebenzi zi-exercise ke ilungelo lazo, kungaba yi-picketing, kungaba ama-demonstration, bese zibizelwa ke amapholisa, sihlezi sile position enjalo kulesikhathi eside singavumelani lakho. Lokho sizama ukucebisa ama-employers ukuthi bengagijimi babize amapholisa kundaba ezikhangelane lokungazwanani ngendaba yeholo. Okwamanje yikho esikukhangeleyo ukuthi hatshi singabophisane nxa abantu kuyikuthi kababhadalanga, sibiza amapholisa phakathi. Kule kunendlela ezithize esingazenza ukuthi siqedike indaba yokungazwani ngokungabhadali ngokuthi izisebenzi zile lungelo lokujenisela izisebenzi zile lungelo lokuyita picketing ikakhulu nxa kuyikuthi ke kulomthetho oyephuliweyo sibona kundaba leyi ke indaba yokuthi i-company ke iyehluleka ke ukubhadala iholo okwesikhathi eside
njengenhlanganiso liza kwenzani pho ngalolu daba
okwamanje sisagijima sibone ukuthi ngobani ke ababotshiweyo bangakababotshiweyo liliphi ke icala abalinikwayo ukuze sibone phela ukuthi izisebenzi lezo ziyaphuma ke entolongweni kumbe lapha abafakwe khona bebuyele kuzimuli zabo kumbe babuyele emsebenzini so esikukhangeleyo ukuthi abantu babuyele njalo emsebenzini abantu bebhadalwe izimali zabo yikho kuqakathekileyo ke kithi kakhulu sisazama ukukhulumisana lalabo okufanele bancedise kungaba lugacha ke olukhangele ngendaba zokusebenzelana labor administration ku Ministry of Public Service and Social Welfare ukuze sincedisane sonke ke ukuthi kwenziwe njani kungaba lugacha kumbe ele National Employment Council for that sector le mining lawo ama unions ke a organize ku mining sibona ukuthi ke kungaqedwa ngayiphi indlela kungabotshiswananga
ukuhluka uluzwa kwezisebenzi eZimbabwe ungathi kubahe okunganani
kubahile ke kakhulu sesikubone iminyaka yedlulileyo izisebenzi nxa kuyikuthi ziyakhonona ngokuthi iholo liphuzile ukubuya iholo alibuyi ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ilunga ledalela eParliament njalo ekubandla lesiCC unkosikazi Jasmine Tofa wathaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekhulayo bebandla lezano PF ngenyanga edluleyo bekhankasela ukhetho lwe-by-election uthi amanxeba akhe awakapholi njalo elokhe egqize iplaster engalweni. UDofa uthi odokotela bamfaka insimbi engalweni eyalimalayo ezakhitshwa ngomnyaka ozayo. Bakhona abanye abaningi labo abatshaywayo ngesikhathi uDofa etshaywa. UDofa utshele usthandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abaphathi intambo bakahulumende bakuchaya indiva ukulimala kwakhe aze aye edalele eParliamente ebandijile waze walanyulelwa isikhulumeli salelidale umnumzana Jacob Mudenda.
Ngiyethelileyo ngahamba eParliamente kwaba kuhlungu kakhulu kimi ngendlela engayamukelwa ngayo sokubuza umbuzo owabuzwa ngu-Honorable uGomese weMtare ebuza ngomthetho weZimbabwe mayelana ne-political violence ebuza uMinister of Home Affairs uKazende Kazembe wathi yena ngamanga into ze-social media veli opposition njalo uGomese wathi hayi kodwa u-Honorable Tofa nawo ukhona khonapho wabe lokhu ekhuluma esiya phambili eyenza inganinto yokudlala ehlezi phansi kukaminister of justice legal and parliamentary affairs uziyambi ubabona sibili ukuthi bayenza ingani igemu khonapha mna ngizibuhlungu ngiphakathi kwama-plas uspeaker wambiza wathi ngibuye phambili ngahamba wathi ngimusizi ngalokhu okwenzakalayo omunye MP wambiza wathi wathi ngicela uzohlala phansi kwami la ngangihlezi phansi kwakhe ngikhangele uKazembe loziyambi bezikhulumela behlela singabhoda ngaya kibo lapho okuhleli khona amaminitha ezansi ngathi ngifika kuye ngifuna ukuthi ngikhulume naye waqalisa ukuthi vele ungazami uyintimideta waqalisa ukunahla izandla lenyawo nani ngathi hayi athi mina lapha ngilande ukuzoxoxa lawo and futhi ngibuya ngokuhloni ngiyakuzwa ukhuluma ngento ze-social media. Ngifuna ngitshengise ukuthi ngininyeke isandla sami leso osibonayo sikamukile lapha kule plate njengoba ubona kule plate. Ngamcaphisela ukuthi iplate le izaphuma after 1 year, kutho ukuthi kayiso-social media. Lesi esinye osibonayo sokudla leso, anti uyabona iplasta le ngikamukile aso-social media. Nangisesibhedlela ngisize ubuhlungu kwakuso-social media. Wasefithe naye abanginikanga ithuba lokuthi ngiqedise. Wasebizwa-ke ngu-speaker ngangithi bakhulumani, wabuya bamnika ithuba lokuthi akhulume, waphinda njalo ewumani. Ngikhona phana ngisephalamenti, angitshaywanga ngingedwa. Satshaywa sibaningi. Mina ngiyisithunywa sabantu, ngummeli wabantu omele akhulumele abantu ephalamenti. So kutho ukuthi laphana ephalamenti lo hulumende wangikhona, asingeke sathi lo hulumende ngasiziphatha ngendlela enjalo. Abantu bazakhalanga. Ngingacabangela nje ukuthi ukutshaya kwethu laphana satshaywa ngama-hooligans awezani. Sengikhangela le behavior eyamaminista angikhona, kutho ukuthi babebathumile phela.
Amapholisa athini ngokudingisisa kwawo ngalolu daba?
Sabika emapholiseni. Okwakathesi ngithola ifoni yabivela ku-detective inspector owe-Gwanda okuthiwa nguyo osekhangele indaba yethu. Kodwa angikezwa okunye, ngingathi even amabizo nalaba aphiwa ngabanye abathi bababonile bayabazi akula ngitho omunye wabo oseke wahanjiswa phambi kwamakhosi ngokwazi kwami.
Umqamba umuntu ongabe wakutshaya nxa umkhangele ungambona ungaba mazi?
Ngambona ngingaba mazi, kodwa njengomuntu ongaveli khona ensiza njalo abantu ababebuyile khona ngale, iningi labo kaso bantu bensiza. Ngokutshelwa kwami okwabulawa khona imota yami, imota ezazikhona ngale zazibhalwe zano PF Mesh West Mesh Central Mesh njani njani, bathatha abanye 1, 2, 3 ababatshengisayo khona ukuthi umuzi we-candidate u-Augustine Gumede unga nokuthi thina sinaphi.
Lo-ke ngonkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende njalo ekubandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uzilungiselele ukwamukela abeZimbabwe abeSouth Africa abaseSouth Africa abalama permit azaphelelwa isikhathi ngonhlangula womnyaka ozayo. UThuso Khumalo intathele zindaba yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ethulela bezindaba umphathi indaba ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena lemota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena lempahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kule South Africa. Kodwa ke inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kule South Africa kweminyaka zisebenzisa ama-permit la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi aya kungela msebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele kwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
Igovernment yeZimbabwe vela kumelanga ngiphawule njengandaba le ngoba yehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gregman Mgwebo.
Kusahlutshekwa ekhaya, siyabona abantu balokhu besacrossa imngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabise sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabutho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ama-permit, kodwa kukhanya usephose selahle ithawuli. Thina sifisa ukuthi ama-permit la avuselelwe.
Iy'nkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. umgcinhlalo webandla le Citizens Coalition for Change wele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka wele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into uma bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa ke sikhulumele sebanda lezana uPF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Iofisi yomelwe Zimbabwe kwele South Africa isiyakubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene le South Africa ngodaba lwamapermit kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo le South Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mr. 7 Johannesburg kwele South Africa ngimthuso Khumalo.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi izulu elinileyo selitshaya imigwaqo yaba ngamangobongobo okutshengisa ukuthi umanisipala kalungisi imigwaqo le ngokuqotho. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMemory Matsika oyisizalwane seZimbabwe usegwetshelwe ukuhlala ejele le-South Africa okweminyaka emithathu necala lokuntshontsha imali yomnikelo wesonto ye-Pretoria Seventh Day Adventist Church efika phose isigidi esisodwa 800,000 rands. UMatsika wantshontsha le mali okweminyaka emine. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abalandeli abalaleli bomsakazo we-Studio 7 ningachitha isikhathi gama uMthulane Ndlovu enkaya kondulo uSikhubokhulu ngithi ngike ngigcizele lokhu okube ngikhulunywa phakathi kukaJoseph Chuma nalobe ngikhuluma enaye iqiniso ithembo lizwile-ke khehla lami lizwile iqiniso babachuma yilo-ke ngilela iqiniso elikhona eliphelele linjeya uyakhuluma emasoni ekhuluma nje ikhuluma izi evala umhlaba evala thina kodwa mali kuqeda lapho lisuka lenza udlane and then alibotshwa lenziwani kodwa ma kungaba ngomunye nje umuntu webandlela iphikisayo amajeleni izinto zidlala sezigcwele yabona yinto kuyesingayifuneli ukukhahlameza abantu phansi ngodlame kuzani PF please thumani abantu benu kahle lingabathuma udlame bathumeni okuhle libaxwayise ubana lungenziwa lolu dlame ivineni emasono akho namayelikhuza esithi nomonye violence ukhuluma nje into eyizi ngoba alikulaleli so liyamuyangisa liyangisisizwe lingaphiki bese sithi ngamanga ukuthi lebe lisenza udlame ngoba thina nje lesibhekile sibuka nyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu, hayi sizimamele mpela izindaba sizimamele namhlanje ngizokhuza la abantu uthole umuntu uzobingelela izihlobo zakhe ku-Studio 7 lapha sohlelo uzobikelela lapha abantu bazofaka imibono yakhayo ayikho umthuthi umuntu uzobingelela uthuthi uzobingelela umuntu akibe elayinini khona fulaye elayinini izodlalisela abantu isikhathi hayi kasisebenzi njalo bantu lapha sifuna imibono yakhayo imibono elengqubekela phambili ye hayi khona umuntu uzobingelela izihlobo zakho zibonele ma ufuna ubingelela izihlobo zakho siyabonga
Studio 7 siyabonga inhlelo ezinhle ezamukelekayo ezingakhethi hlangothi njalo inkezo esiwuhlungu ngabadala bezanu iqiniso abalivumi walivumi ukuthi abantu babo babenze indlela kodwa engingalitshela ukuqinga indawo ngizolukhutha ugatsha.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu umsebenzi. Umbuzo wami namhlanje sekutheni ojogu sikhala labo sithole labo wonke nje abe emarapi yabo othiwa iZanu PF ngokuthi bathi baphehla udlame kumbe bathi benzana ngazo kodwa kusemqoka kuthi bathi yini beba-challenge beba-oppose njengoba behama-opposition parties bona ojogu sikhala. So umbuzo wami sekutheni iZanu PF le-government yabo yona le Zanu bathi bazamkhipha nini ujogu sikhala ejele labo bonke labo embaqambile ngaphambilini ngoba ngeke bebafake ejele iminyanga ezinkaka bengabasenkantolo ma bevuma ukuthi bona babusa kahle okungasiyikho lokho kwama-detector esasikubona kusenziwa ngabo yidla ukuthi wonke umuntu wayebaphikisa babemcindezela bemfake emajele noma bembulala. So umbuzo usekutheni ikakhulu labantu bezalo bemphendula ukuthi i-opposition kibo ithoni ithuthi isitha sokuthi umuntu wakhona kumele umbulale kumbe umbophe izandla lenyawo uphoselwe okhiye olwandle kumbe bayazi ukuthi uma kuthiwa kule opposition itsho ukuthi intando eningi abantu bakhetha omthandayo. So uma abantu bekhetha i-opposition bona bedliwa kumele bethathe umbuso beqhubele i-opposition. So futhi kahle kahle iZanu PF ithi one party state akula muntu ozobusa ngaphandle kwayo. So kahle kahle abakutshela abantu ukuthi bona bayadetector akula election akula opposition. Sibe kwazi bengajoni bekukhohlisa abantu ukuthi bayiZanu PF party kulama-opposition no ngoba abafuni. Ojob sikhala bazozi bafele ejele besazi ukuthi into ababophele yona lubala. Ngoba into ababophela yona babebuza ukuthi benzani abantu enyatsime lo ntombazana babembulele abantu bezanu namanje basangqashangqasha ngaphandle bengabotshwa. Koze kube nini iZanu icindezela abantu ibadetekta ingabatsheli amaqiniso. Koze kube nini? Umbuzo nje kuZanu PF makangamphendula lapho.
Ya. Emhlabeni kulabantu abaloyayo. Ngakumangalisa ukubona abantu bele zinto ezinye abahlezi azophakathi kwabantu. Sure. Ngawo abantu bezalala lesiyize ngaso yabo sibiliswe njengaso yabo umzukulu wakho uthotha umuntu lele la umenza umfazi umzukulu wakho ungashiyi la mntana kilasti bona umzukulu wakhe akumangalisi ukubona abantu bethenga izinto ezifani ukuthi ukuthi bathekela khona ubuthakathi babo laba ngakuthiwa kukudala amakhosi esesekhona lapha nochaka labo umzilikazi abantu abalala labantwana abancane kangaka kanti khona ukulala lo mntwana abafazi bebaningi kangaka abafazi balinyiwe emhlabeni umuntu ezelala labantwana abancane kangaka vele ukusithina engqondweni yakhe. Eyi, hayi lokhu kuyesabeka lokhu shema. Hayi ubuthakathi shema shonto encane. Ngiyabonga. Ngicela odoli ke liyikhulume leyi. Ukuze izinja lezi abathakathi labalala abantwana beke bekelulala labantwana.
Eyi, sanibonani wafowethu. Studio 7 wonke omuhle. Basakazi bethu abahle sanibingelela. Chris Kane wafowethu. Siyabonga nonke nje. Ngithi nami ake ngiphawule kancane nje. Mina ngizokuhlungu kakhulu bakithi. Ngabafowethu impela nje abangapha esindebeleni kakhulukazi abavuma ukusetshenziswa ngamashona bebulala abafo wabo ngenxa yokuthi bona bathola lokho abakutholayo bekhohle ukuthi amashona angeke abacabangela futhi angeke abathanda abasebenzisa kube mhlawumbe kuthiwa ayabathanda ngabe phela siyababona nabo belwela mhlawumbe izikhundla ezinkulu ukuthi bebe ngopresident noma bebe isomething kodwa bona into esetshenziswa basetshenziswa bangathola izikhundlana ezincane zona lezo ma-central committee yiyona nje into abayenza kuphela besebehlukumeza abantu sebehlukumeza abafo wabo bajikela abafo wabo ngoba phela nabo ngabanye abafoti abahlukumezayo isikhathi seground bahlukumezeka kakhulu kodwa manje sebejikela abafo wabo ngabanye futhi sebefuna abafo wabo bebulawa futhi mangale ngoba nabefundisi sebeshintshile nabo sebesebenzela iZanu PF fayamangaza mina abafundisi lawo ukuthi ngabafundisi abanjani abavuma ukuthengwa ipolitics abafundisi hayi bafundisi ake nizibone nizinuka amakhwapha kubo kwenzakala kulaliswa manje abafowethu bahlele emgodini kwenzakalani kodwa linathi lingabafundisi libhizi lihambenela iZanu PF. Hayi bafowethu bafundisa ke nezinuka amakhwapha indlala yonke leyi heyi indlala ngiyakusaba yho hayi nzima indlala yaseZimbabwe yho hayi ngiyabonga mfowethu angifuni ukuba mude kakhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. kweze Melika impumela yokhetho olwenzwe ngomvulo lwe-midterm esiphumile ikhomba ukuba ibandla lama-Democrats liza kuba lamalunga amalutshwana akudale le-Senate lanxa belokhu bekulokhu kungakayazakali impumela kwezinye izigaba kusalezinye ezintathu ezingakaziswa. Idale le-Senate lilamalunga alikhulu. Ibandla lama-Democrats bese lilamalunga angamachumi amane lasithoba minwembili i-48 kuthi elama-Republicans lona lilangu-49. Kumele ibandla libe lamalunga angu-51 ukuze lenelise ukukhokhela idale le-Senate. Kukhetho lwe-The House ibandla lama-Democrats bese lithole amalunga angu-187, ama-Republicans wona ele-180. Ngiyaxolisa, ama-Republicans wona abele-200. Kumele ibandla libe lamalunga angu-218 ukuze lenelise ukubusa leli dale. Gambe impumela le iyatshengisa na ukuthi ukhetho lukamongameli luzaphuma njani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe.
Usually ama-midterms awareflect okwenzakala ngokhetho lukamongameli. So okuzokwenzakala la mina angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican, let's say for instance ama-Republican angawina, angiboni kuyinto etshengisa ukuthi ama-Republican upresident wama-Republican ngo-2024 angawina. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi ngubani ozobe rana from both parties, ona ama-Democrats nama-Republican. Singathi ma kurana Trump for ama-Republican, lo Biden for ama-Democrat, sibona ama-Democrat ewina njalo ngoba abantu abaningi umbuso ka-Trump abawuthandanga njengoba sabona ngo-2020 bevota ngobuningi babo ukuthi bamkhiphe u-Trump e-White House. So u-Trump angachallenge angiboni mina ama-Republican ewina. Even if u-Biden ekunguye represent ama-Democrats or noma kulomunye umuntu ozongena esikhundleni sika-Biden, as long as u-Trump kunguye i-candidate yama-Republican, angiboni mina Republican a winner ngoba abantu abanengi they fear ukuthi democracy is at risk ma ku-Trump engabuyela ngoba sabona okwenzakala ngo-January 6, 2021 u-Trump ezama ukuvimbela ukuthi i-Congress i-certify u-Joe Biden njengo-president. So abantu abanengi bakubona kuyinto eyi-problem leyo ikakhulu ku-democracy. So unless ama-Republican angatshintsha u-candidate wabo and then thina u-Joe Biden into ziqhubeke zingahambi kahle ngomkhonomi, then mhlawumbe singathi ama-Republican angatholi opportunity ukuthi awine ngo-24.
Yena umongameli u-Joe Biden umbona ephumelela na kukhetho lomnyaka ka-2024?
Ya, njengoba ngitshilo ukuthi u-Joe Biden ma kuyukuthi uzochallengewa ngu-Trump, ngempela ngimbona ewina mina ngoba abantu abaningi u-Trump abamfuni, bayamsola kakhulu ukuthi amapolisi sizakhe ngawukucindezela njalo futhi ungathi alimaza i-democracy. So u-Joe Biden ma kuyukuthi uzokompita lo-Trump, hayi ngempela ngimbona ephumelela ngoba even nawo ama-Democrat ayazi ukuthi u-Joe Biden wakwenza lokhu ngokhetho luka-2020. So angiboni kulento etshintshileyo ukuthi ngokhetho luka-2024 angahluleki ukuthi anqobe u-Trump, kodwa bangamnikeza enye i-candidate efana maybe lo DeSantis lo we-Florida ngoba sizo ngathi lake ufuna ukungena kulolu khetho lukamongameli, then kungaba lobunzima obuthize for ama-Democrats. Kodwa at this point I think njengoba besho ukuthi i-democracy is at risk, u-Trump lama-Republicans amlandelayo bafuna ukubulala i-democracy lapha e-America. So ama-Democrats kumele ame aqine to protect i-democracy ukwenzela ukuthi i-America iqhubeke iyi-number one country emhlabeni nge-democracy.
Siyabonga mnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazo bekhuluma ke ecingweni elapha kwele Melika edolobheni le-Virginia. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhange lezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU isisole kakhulu ukubotshwa kwabembi begolide abangama-200 phose amabili 183 abe vuba chikwe mine ekwanda. Ilunga letalele parlamente unkosikazi Jasmine Tofa webandla le-CCC owatshaywa wephulwa ingalo ngabalandeli bebandla le-ZANU PF insiza ngenyanga edluleyo uthi elokhe egqize iplaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.